kwavezwa ukuthi uMP weZanu-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizinga ngolwesihlanu mhlaka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhlaka 22 sathola umbiko othi amapolisa aseNkayi ayehlulekile athe angeke akliye irali yethu yaseNkayi eCrossizinga laseSimbo futhi eNkayi khona ngayo.
Lapho masizadubana.
Bathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uSazimathe lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eCrossizinga eduze lapho esazwenza khona umhlangano wethu laseSimbo. Isimanga ukuthi date ka-23 la uSazi kwakuthiwa ufakile eCrossizinga namhla ka-24 wafaka futhi eSimbo. Kodwa-ke kulo mthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lama rali kumbe lerali liyatshela amapholisa kusasele 7 days, okuyikho-ke uchairman wethomathebeleni north umfulo ongashi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha, ngoba kuyasubmitha amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani, and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mpofu ongashi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
Abazange bachaza amapholisa, ngoba nxa usubmitha amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi hayi ngelangeli nje kulozibani osethethele ilanga usayensi. Ngalelo langa bamtshela umfulo ongashi ukuthi hayi ilanga lelo likliyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamthinti umfulo ongashi Mpofu njalo, ngoba bala amafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uSazimathe lamapholisa bebambisana, ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe Zanu-PF, they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan. Bayayisupport iZanu-PF, bayafisa ukuthi basivimbe singenza imihlangano yethu. Kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imihlangano yethu yombili. I-main power yama-truck angu-2, ngikhuluma ngama-7-ton truck asuka kobulawayo ebephethe i-Fairbridge Police anti-riot, lalawa basuke eKwekwe. I-main power yayisivele ngaphi? Uhulumende edlalisa ama-state resources betravela i-Single Journey to Simbo of over 200 kilometers, which is times 2, over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklie. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo, futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.